Uhambo lwekula lesadakhe bekufanele ukuthi ngabe dala lwenziwa ngokuba luqakatheke kakhulu. Kuqakathekile ukuthi isadakhe ingene kwelase Zimbabwe izozizwela izozibonela ukuthi kambe ngabe abantu balulungiselele yini ukhetho oluhambisana leconstitution yeZimbabwe oluhambisana lezimiso zesadakhe. Kanti ke le African Union yona ngokwayo befanele ukuthi izobheka ibe khona ukuthi khange libone ukuthi kambe silulungele yini ukhetho oluhambisana lezimiso zeAfrican Union. Labangaphandle kwezwekazi le-Afrika okubalelwa i-United Nations bekufanele ukuthi ngabe sebafika bazozizwela bazozibonela ukuthi kambe konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo sekwenziwe yini. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi babe khona lanxa nje sebethiwe isikhathi kakhulu.
Ukuze liphume lo mfanekiso weqiniso ngesimo seZimbabwe leli qula kumele lenzeni ncube njalo kumele lihlangane labo bani?
Iqula leli kakufanelanga ukuthi lingene elizweni lilalele iZANU-PF lilalele i-government yeZimbabwe kuphela ngokuba bazatshelwa ukuthi konke kuhamba kahle konke kuhle kakhulu imithetho yonke yalandelwa amalungelo abantu ayahlonishwa. Bazatshelwa into engayisiyo bangalalela abantu banye. Kuyafana lokuthi nje balalele i-opposition kuphela kakufanelanga. Nxa usiza uzokhangela izinto ezinjengazona lezo ezokhetho kumele ulalele wonke umuntu uzwe kuye wonke umuntu bakhulume lama opposition parties bakhulume lebusayo iparty bakhulume nenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezokukholwa bakhulume labantu nje abeZimbabwe ezigabeni ezihlukahlukeneyo bezwe kubo ukuthi bona bathini. Bangaze batshele ukuthi bonana lobani ungabonani lobani ngokuba babi bengasezwa lokho babone njalo lokho okuyikho bafanele bakuzwe. Ngakho-ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshele okuthile ngokhetho lweZimbabwe.
Yona isadake aluba nayithe yabona ukuthi hayi ukhetho alukalungela ukwenziwa kukhona okusasilela okumele kwenziwe singabona iphumela egcekeni isitsho njalo yini lanxa lungaqhutshwanga kuhle nje bazama nebatsho ukuthi hayi konke kulungile.
Khona ngesivumelwano sesadakhe kumele kube ukuthi bangabona izinto ezithile zingahambi ngendlela efaneleyo engahambisani lemigomo yesadakhe yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Batsho khona lokho iZimbabwe iguqule indlela yokwenza ukuze kuhanjisane lalokho imininingwane lezivumelwano ezakhiwa ngaphansi kwesadakhe. Kodwa ngesikhathi abafike ngaso vele sebephuzile akula nto abangayenza enkulu ukuguqula isimo lesi esikhona phakathi kwelizwe. Okokuqala nje usuku lokhetho ngeke lusaguquka ngoba phela nanku inyanga yokuthi sivota nini kumbe isikhathi sokuthi sivota nini sibhale ku-constitution yeZimbabwe. Isadakhe ayikwazi uku-amenda kumbe ukuguqula i-constitution yeZimbabwe. Imbono yayo lezifiso zayo kazisoze ziguqule i-constitution yeZimbabwe. Ngakho kube kufanele ukuthi ngabe bafika kudala bakhuluma lezo zinto zonke ezingahambi kahle zaguqulwa kuseselesikhathi. Nxa iZimbabwe ingafuni ukuziguqula zakhulunywa-ke yilaba abaphethe isadakhe ukuze kufakwe i-pressure kuZimbabwe ukuthi iguqule izinto ibambe ukhetho olukhululekileyo. Isikhathi abafike ngaso sesisincane kakhulu akula nguquko ezizaba khona abazawukhuluma futhi akusoze kulalelwe nje.